Iqembu le-FC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakule Egypt ngomgqibelo wedluleyo. Bekungumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League iqembu le-FC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo womutsha uStanley Ngala yena obedlalela iqembu le-Manchester Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jesse laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum Lizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo njalo indlela abadlale ngayo itshengise inqobela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala.
Abafana baphushe kahle. I think umehluko bekuyikuhlohla. Sibezidlala kude sibili but into yokuthi sihlohle ingathi ngekho so sibone sizama ukuthi silethe abafana ababili abathathu and ngenhlanhla ewana khona namhlanje ihle wahlohla. I think abahlalekatting page
impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum awokudlulela kwisigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kwisibaya sikagroup B okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup B odlalwe ngempela viki edluleyo iqembu le-Al Hilal elakwele Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakwele Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lalihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yithoba munomunye ngemva kwemidlalo yemine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli lona ile miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu ile miklomelo yesithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikagroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-20 kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25 iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele Al Hilal. Ulizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo wedluleyo kodwa kwimidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong yena obesebenzele iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngiyimele studio 7 ngikobulawayo ngingujoseph Njanji.